VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 6 kumpalakazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weMelika uxwayise uhulumende weZimbabwe namuhla ukuthi alahle icala eletheswa isiphathamandla seMDC uMnumzana Tendai Biti, njalo achiyane lokuhlukuluza zonke iziphathamandla zaleli bandla. Umumo ezibhedlela zikahulumende obikwa ulokhu sibamuvi ngamandla ngemva kokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Umumo wakhona awukho as normal as would we. Kulezinye izinto ezingathi sezimisiwe, like esiwathi ngama-elective clinics. But ama emergencies they are being attended to.
Abantu abanengi bathi ukoma kwempilo sokuthundubaze umdlozela wabo wenhlala kahle engcono abayithenjiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi engena embusweni.
Ubaba uMnangagwa ngithemba lamuzwa lonke ekhuluma even ngemva kokhetho, wazi wakhuluma specifically sikuthi wathi kona babajamisa umnyango wami uvulekile, izandla zami zelulekile, ubana buya singene sisebenze ndawonye.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weMelika namuhla uxwayise uhulumende waseZimbabwe ukuthi elahle icala eletheswa isiphathamandla seMDC uMnumzana Tendai Biti, njalo achiyane lokuhlukumeza zonke iziphathamandla zaleli bandla. Linkuthazo yethu le ngomsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika uMnumzana Matthew Harrington emhlanganweni wedale leSenate lakwele Melika elikhangelane lobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe namuhla. Umhlangano lo ubuhlaziya okwenzakala eZimbabwe ngemva kokhetho. UHarrington uxwayise njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi esule imithetho encindezelayo efana lephosa kanye le-IPA ukuze atshengise ukuthi ngempela uyawuqakathekisa umbuso okhululekileyo. Wengeze wathi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwebandla le-MDC leZANU-PF ukuze kulungisiswe zonke indubo uZulu abhekane lazo. Abanye abakhulume emhlanganweni lo isiphathamandla senhlanganiso ezimeleyo e-Center for Global Development uMnumzana Todd Moss, yena othe uhulumende kaMnangagwa uyazifananela lokamnumzana Robert Mugabe ngoba eloncindezelo njalo engawahloniphi amalungelo oluntu. Kodwa lokhu kulandulwe ngusomabhizimusi weZimbabwe obekulomhlangano laye uMnumzana Joe Mutizwa, yena othe sokulotshintsho elizweni. UMutizwa uphinde wacela eleMelika ukuthi lesule izijeziso elazethesa amalunga kahulumende weZANU-PF. Silentathele izindaba yethu uGibbs Dube obesemhlanganweni lo eCongress. Siyakwamukela uhlelo, Gibbs.
Hayi, kunjalo ke Ntunga.
Ye, yikuphi okunye okuqakathekileyo okuphume emhlanganweni lo esingakakhulumi ngakho?
Singathi ke khonokho okukhulumileyo ngathi vele yikho okuqakatheke kakhulu, kodwa nxa sikhangela sibili eyokwethulweyo nguHarrington bekhuluma ngokuthi uhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa ulakho ukuthi aguqule i-IPA lephosa kungela kunye okuyinto okungathathwa kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi kukhitshwe imithethweni leyana. So ke khonapho uthe sekukhuluma njalo, kwasekukhuluma ke uJoe Mthizwa othe uhulumende ngesikhathini esilandelayo uzenelisa ukuthi aguqule imithetho leyi. Uthe kukhona kuyakhulunywa kusabonda bonda ngensitha so ubona zani kuyaphuma khona apho kube sokubuya ke umnumzana Todmos ubamba olunye udaba olungani lukhathaza abantu bemathebeland ludaba legugraund so uthi uhulumende kamnangagwa kumele anike abantu ithuba lokuthi benze konke abakufunayo xa sokubuya into zegugraund akumelanga ukuthi abantu betshelwe ukuthiwa yenzani lokhu kumbe lingenzi lokhu so uthe kungenzwa njalo abantu basezibenze kuhle xa sukhangela futhi bekulo mnumzana uJeff Fleck yena owayese Zimbabwe wayehlala khona njalo wakhula eZimbabwe wayeyimissionary into ezinjalo so ukhulume ngokuthi abakubonayo kusenzakala eZimbabwe kuyamangalisa ngoba babecawa ukuthi kuza kuqhuka kodwa kungana kuqhuka kangako kutheke sokukhulume umnumzana uJoe Mthizwa ekhulume ngokuthi izizezo zenodo kungani zilimaza osomabhizinisi wasesithi engxe labo abakubunanzeleli ukuthi kunjalo kodwa uthabile ngokuthi lamdla bazwe okutsha okwethulwe ngumuntu ovela kwale Zimbabwe njalo ongusomabhizinisi
bakwamukele njani bona abe komiti ka Senator Jeff Flake khonoko okhuluma ngakho udaba lwezijeziso olukhulunywe ngomutizwa ngaphandle kwakho Flake lokhunzi bathena abanye nje nxale ukukhulumisana lapho
yes sesesiqedile umhlangano wethu sasesikhuluma lo baba uHarrington esikhuluma naye sibili ngokujulileyo sikhuluma khonoko izijeziso zenodwa sisithi hayi phela akusuzwe kuphonga ukukhitshwa izijezo lezi kuthatha isikhathi kumele ibandla lezanu PF liguqule okuningi kwele Zimbabwe kungakathi kukhangelwe izijezo zenodo wasithi abantu babhambanisa izidera iDemocracy Act liyana baphambanise futhi lezijezo zenodo so wasekuxazulula khona bathi hayi akuhambelani konke khonoko so izijezo zenodo lezi zenzela ukuthi kube le nto ezinye okumele zenziwe libandla lezanu PF kungathi ukuthi kukhangele khonoko so uthe uyadana kakhulu ngokuthi ukhetho lwalungani lubalulekile kodwa kuthi sokubuya isikhathi esinye sithize abantu basebedutshule ezitaradini so ule uteke ubona ungazani kungaba ngcono ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ethule khonokho abazakuzuza ugwalo luyana abalubhala kathesi so uthe nxa ngazayethulanga lokho kuzahlupha lo Jeff Flake la ukhulume ngakho futhi wathi kuyabe sibili kuyinkinga enkulu nxa ukuthi bangathola ugwalo luyana balufukamele
okokugcina Dube uHarrington uphinde njalo wakhuluma ngokuthi amasocha abulala abantu mhlaka 1 August lawo kumele ajeziswa ngithi kunjalo
ukhuluma esibili kabanzi ngakho wathi kumele kwenzakale njalo nxa kungenzakalanga njalo kusho ukuthi udaba lolu lwalo lungenziwanga ngemfanelo so uthe kodwa vele kungani kuyamangalisa indlela okubanjwa ngayo kwasokukhuluma futhi lo mnumzana uTodmos la uphinde wathi indlela ababamba ngalo udaba lolu kungazani kulobo ngilimbani phakathi awukhandi lokuthi kuyangapha kodwa ke uJoe Mthizo wasesithi hayi izinto azisoze ziguquke lamhla ziyathatha isikhathi ukuze kugcine kulungiswa konke njalo uthe ubona ngani inxa udaba lolu lungaphuma nje emgceke ngokuya kwesikhathi
hayi siyabonga Dube ngokusichasisela kabanzi
hayi siyabonga kakhulu Dube
yiloke ngoGibbs Dube intathelizindaba yethu itshahelidala ekhuluma ngokwenzakeleyo emhlanganweni weCongress obuhlaziya udaba lweZimbabwe namuhla Umthetho ndaba kamanje namuhla wethese ilunga lezanu PF umnumzana psychology maziwisa lomunye wakhe umnumzana Oscar Pambukwa isigwebo sokupika okweminyaka emibili lengxenye ngemva kokubafumana belecala lokuntshontshela iZimbabwe Power Company imali engange $12,500 Ababili laba babikwa badala lelicala ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe yena ogenqulwe libutho nyakenye. Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana George H.W. Bush yena ochone ngeviki edluleyo ukhangelelwe ukubekwa namuhla ntambama eHouston, Texas. Usithandekile Mhlanga usethulela lolu daba.
Umnumzana Bush uzabekwa eH.W. Bush Presidential Library and Museum eduzane lengcwaba lowayengunkosikazi wakhe uBarbara Bush ochone ekuqaleni kwawonalo umnyaka. Kanye lomntwana wabo owabhubha emncinyane. Umnumzana Bush uchone ngeviki edluleyo esele minyaka engamachumi ayisichiya kalolunye lane ngemva kokugula. Sokube lemkhosi echiyeneyo kuviki edluleyo eyokunanza umoyi njalo kunkonzo ebise Washington DC izolo bekulomongameli Donald Trump kanye lonkosikazi wakhe uMelania lababe ngomongameli lamakhosikazi abo. Labo babalisa indodana kamufi umnumzana George W. Bush, umnumzana Barack Obama, umnumzana Bill Clinton, kanye lomnumzana Jimmy Carter. Ibhokisi elithwele umzimba wakhe lisuswe eWashington DC izolo, lasiwa eTexas, lapho inkulungwane lenkulungwane zabantu ezimvalelisileyo ubusuku bonke. Namuhla indodana yakhe umnumzana George W. Bush ukhuluma enkonzweni eyabe ise St. Martin's Episcopal Church. Ngemva kwalokho umufi uzabhodiswa endaweni ezigoqela iSpring, Magnolia, Navasota, College Station, leTexas A&M University. Iziphathamandla zikahulumende, abangane kanye lemuli bancome umnumzana H.W. Bush njengomuntu wayelobukhokheli obuqotho. Wayengumongameli kusukela ngomnyaka ka-1989 njalo engumsekeli kamongameli okweminyaka elithumi phambilini kwalokho.
Umumo ezibhedlela zikahulumende ubikwa ulokhu usiba muvi ngamandla ngemva kokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo enzwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7 lodokotela osebenza kwesinye salezi sibhedlela umnumzana Mpumelelo Sibanda.
In terms of umsebenzi, what has been proposed is ngoba kwenzakaleyo ngama junior doctors ibaba abaku strike, so the middle level and senior doctors are covering up for them. Umumo wakhona awukho as normal as would wish. Kulezinye izinto ezingathi sezimisiwe like ama esiwathi ngama elective clinics, but ama emergencies they are being attended to.
Bona ungathi banengi yini laba odokotela abadala?
Abadala abaningi. Let's take for instance good Department of Obstetrics and Gynecology, ekhangela kubomama abadala bayafika at least 12-18, so bayanelisa to cover esingathi ngama emergencies.
Siyayisibona uhulumende eletha abebutho kumbe abanye odokotela bakwamanye amazwe bakhona kathesi.
All right. Abebutho amboni ukuthi awukafiki ku situation ukuthi abebutho edingakali. I think ama middle level lama senior doctors they are still being able to fill ama gaps la achieve ngama junior doctors. Iningi lakhona abagula kakhulu bayenelisa ukubonwa casualty kumbe maternity nxa kungabomama abazithweleyo, but labantu abangaguli kakhulu abalimkhuhlane ebucabangela ukuthi ingamelela izinto zonke zibe normal yibo ababiselwa emuva.
Ubona labo abalutshana bakhona imithi yona iyatholakala yini esibhedlela?
Imithi yona sokulihlupho oluyazakalayo elizweni lonke, and lokho kukhathaza umuntu wonke ukutholakala kwemithi. Kwenzakala ikuswelakala kwemali esithi ngama US dollars. Ama-pharmacy amaningi khanya abadinga yona.
Lo ngudokotela Mpumelelo Sibanda osebenza esibhedlela se-UBH ekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ukuphuma kwelizwe leBhilithane kumanyano we-European Union kuviwa kungasoze kuphazamise izizalwane zaseZimbabwe ezihlala kulelo lizwe lakwamanye awe-EU. Kubika u-Ezra Chisaspa.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe belingahlaliseki ngodaba lweBrexit, zingazi ukuthi sizakuma ngaphi iBhilithane ingaphuma kumanyano we-European Union. Unkosazana Nompilo Ncube uthi abantu beZimbabwe abakuleli bengakhathazeki.
Iaffecta abantu abavela e-Eastern European because basically amaphepha ethu sathola kudala sasekulela thina, either ikhona or not there still gonna be visas eZimbabwe. Bazabe belokhu bevetha abantu ababuya lapha, whereas in Europe bekungena any muntu, even lezigebenga bezibuya lapha. However, when it comes to forex change, that's when elapha is affecta khona.
Umnunzana Domingo Sibanda uthi Brexit ingavula amathuba emisebenzi.
Sizosizakala thina abase Africa ngoba izisebenzi zizodingakala, izisebenzi zizodinga, bazodinga izisebenzi ezisuka e-Africa. Ukuthi sokuzoba lula ama-Africans ukuthi nakwanise ukubuya bazosebenza la, mhlawumbe baphiwe nala ama-visa abo 2 years, 5 years.
Umnumzana Bob Zemzigola uthi inyathelo leli lingalimaza ezomnotho eNgilandi.
Indaba ye-Brexit mna le, hayi, ngiboni ngani izosihlupha, izosikhawada ngokuya kwesikhathi. Ngoba kulezi nsuku mani, umuntu wonke afuna ukuchata, thina siyadivorce. Uyazi bekukuhle kakhulu amazwe endawonye kulobudlelwana kusetshenziselwana, ngoba kunje nje iphound leti beluvelele ziqinile, siziphilela kahle e-Europe. Mase singayise sidivorce sesiphuma, aziningi ngabi into izosikhathaza. Njalo mase kubuya kuma-businesses, i-Britain will be on the last queue. Siyabe sekuqinile emuva le, sekulamazwe aphambi kwethu.
Unkosazana Ntombi Sane uthi yena labanye bakhe bazinzile ngoba balencwadi zokuhlala e-United Kingdom okusemthethweni.
Mina e-Brexit ayingi-affect njengomuntu we-Africa oweza lapha wathola i-work permit, wathola iphepha lokuthi ngihlale okusemthethweni. Ngiyazisebenzela njengomongikazi, ngikhohliwe ngakho vele, angiphuphi la ngakho ngoba akungi-affect ndawo. I-affecta labo aba-Europe abayibo okuthiwa kabaye kibo, labo babuye belezincwadi ezifaneleyo bazosebenza. So kuzasivulela ngoba nxa bona behamba, so kuzavulela abakithi ukuthi baze more bazosebenza lapha England.
Amalunga edalela eParliament eBrithani ayavota ngeviki ezayo ukuthi amukele kumbe alahlele gatshana isivumelwane esenziwe nguhulumende kankosikazi Theresa May lomanyano we-European Union esokuthi iBrithani izimele yodwa. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Abantu abanengi bathi ukoma kwempilo sokuthundubaze umdlozela wabo wenhlalakahle engcono abayithenjiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi engena embusweni. Bathi ukusilela kwamafutha ezimota okuqhubekayo elizweni lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto ezitolo kuveza sobala ukuthi umlando wokuvuselela ilizwe ungaphezu kwamandla kaMnangagwa lohulumende wakhe. Kodwa amalunga ezanu-PF ayakulandula lokhu esithi uMnangagwa kumele aphiwe isikhathi ngoba esanda kungena nje embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isiphathamandla se-MDC uMnumzana Edwin Ndlovu kanye lelunga lezanu-PF uMnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Into eqakathekileyo ngohulumende yile, uhulumende kumele alungise umumo lendlela yokuthi osomabhizinisi bayenze umsebenzi wabo webhizinisi okuvusa umkhonomi ukwenzela into zihambe, into yonke ivule iqonde. Pho-ke lo mbuso okababa uMnangagwa ungene ngenjongo enjalo yokuthi ona asivuleni silungise sicente, siwenze kube lula ukuthi kumbe ngubani lobani ofuna ukwenza ibhizinisi athole kusenzeka kulula, kungela phakathi kwakho into eziningi ezihluphayo, njalo ubugwelegwele bungani buqunyiwe. Wakwenza konke lokhu uhulumende kababa uMnangagwa. Ingqobe zasesihlala-ke kithi mina lawo ukuthi pho thina senzani ukuthi into le ibe ngcono. So kanye hanta tina manje yithe sesivulala nasodwa ngenxa yokuhwaba ngenxa yemoya emiye engayisiyo ngenxa yezizathu ezinye futhi ezithiyethiyeneyo ezingaselani nokuthi ngabe sonke sesikhangele ukuthi nasivuse umkhulumo wezulu ethu sivuselele izinto into ziye phambili.
Mnumzana Ndlovu uyamuza ubaba uChuma uthi uhulumende wenza konke okufaneleyo, abantu yibo abazibulalayo, yibo ababulala umnotho welizwe.
Ye ngihleke ngingahleki, ngiyamuzwa kaThuma lapho umzukulu wami. Akhuluma ngakho abakuzamayo ke lo mongameli wakhe Mnangagwa, yikuthi ibhurugwe seligugile selilethenezi umntu eligqoka. Lidabuka ezihlalweni lapha afake isigamba, ngayefaka isigamba ngaphansi lapha lidubuka afake esinye eceleni lapha edoleni lidubuka afake esinye isigamba. Ayisiyo solution. I-solution ukuthi uyengena esitolo uthenge elinye ibhulugwe ngoba leli selidlulelwe isikhathi. Ilizwe leZimbabwe lifuna i-administration entsha engela corruption ekwaziyo ekwenzayo. I-ZANU-PF phela nxa sikhuluma ngokudilika komnotho sikhuluma ngabo, asikhulumi ngelinye ibandla. Ukuthi Second Republic kufana lami namhla ngigqoke iyembe emhlophe, sasa ngigqoke luhlaza, sengisithi angisenguye Ndlovu, sengitshintshile ngoba ngitshintshe iyembe. I-system konke ukucabanga kwami kabo lokho kufanani. I-ZANU-PF i-economy bayibulala belomgabe bendawonye, abasiniya kathesa kuhulumende kuhlanganisela yena-ke ongumongameli Mnangagwa, ebengumsekeli kamgabe, ebengu-senior minister e-Trans Pacific sikamgabe kusukela ngabo-1798 khona ngani. Bakubulele bendawonye, yikho awasoze bakwanise kukuvuselela. Lelo liqiniso lele litshele liphumayo. Okwesibili, intengo yezinto yempahla yama-services idetermina yi-market. Akufakwa mthetho ukuthi hayi kathesi kakube nje, kathesi kakube nje, hayi ababuye RBZ bazolayinela i-forex. Iyalayinelwa amaviki kumbe kuzokuphela inyanga igaraji lilayinile linga-allocatwanga. Izimota ziyatshona zilayinile ifuel zingayitholi. Bezokusiba khona abanye abayithengiswa nge-forex. Ukuze sithi ke lami ke mana ngithengise ngeforex ungathi ngikholeke ifuel ingatshoni ngilayinile ngiyenelise ukuthi ngisebenze. Ilizwe kalisebenzi ngama-freebies ukuthi hayi mana sikudingela i-forex hayi. Akum-economy kumele izirane yona ngokwayo. Lokho kutshengisela ukwehluleka kwe-ZANU-PF. I-ZANU-PF igudu kakhulu entweni zokuriga ukhetho, but i-economy kuyiriga kuyabehlula. Yikho thina sithe akumele baphume ke kungene abanye phela labo babonakale. Akungeni i-MDC ike isebenze abantu babone ngoba kuyangena isikhathi esincane ngohulumende womanyano lo ka-2009.
Mnumzana Chuma, uyamuzo babu Ndlovu kuluma ngesikhathi sika-2009. Lapo okwaba lo hulumende wenkazatho khona, hayi umumo waba muhle elizweni. Kuyini okuhluphayo kanti ukuthi babu Mnangagwa akhulumisane lo Chamisa njengokukhuthaza kwabantu abaningi?
Ubaba Mnangagwa, ngithemba lamuzwa lonke ekhuluma even ngemva kokhetho wazi wakhuluma specifically sikile wathi kona babajamisa umnyango wami uvulekile, izandla zami zelulekile uba nabuya singene sikusebenze endawonye ngoba lawe unje ilakho okukhulu oza kudlala lapha elizweni lethu eZimbabwe ukuthi kuye phambili. Umbuso womanyano lwana o-GNU usebenza ngokuthi amazwe wonke la ayivele sivalele phandle avuleka aqala ukubisa imali elizweni leZimbabwe. Yiyo i-solution efunakalayo la even lakathesi khona. Kulokuthi sidonselane sishiyale sishiyale silimaze abantu, ufuze ngabe sesifike esibangeni sokuthi ona sonke siyabuya. Yabona ukwehluleka kwelizwe kathesi akusasekithi ukubela ukwehluleka kumbe okwenzathu phezu njengokuthi okamalumami lapha, no. So kutshengisa lokuthi mina lawe nomalumami endiyana siyenzani esibangeni esokuvuselela ilizwe lakithi.
Babu Ndlovu, akuyiphethe ngamafitha
njenge-MDC thina i-ZANU-PF Mnangagwa warobha kukhetho lo kazanga wini. Nxa yena eqinisile ethanda abantwana beZimbabwe kavume ukuthi hayi bakithi busanini Chamisa kumbe ami invite ngoba uyakhuluma uthi ngasebenza lo muntu wonke kodwa ukukhuluma phela rhetoric ukukhuluma lokhuyani utheka wambiza formally na uthi ngicela ubuye lapha chamisa sezokhuluma siqondisise lokho lokho na olamandla okukwenza khona lokho ngumnangako kaso chamisa uchamisa I've always said is ready ukuthi akhulumisane lo mnangagwa into illegitimate le ilungisiswe. The ball is in ZANU-PF's court. Mnangagwa kambize officially, formally. Uchamisa bahambe belungisisa ukuthi umntwana we-election balungisise umnotho welizwe. Amazwi kaChuma ngiyawathanda sibili ayakha. Ngifisa ukuthi nga uyawatshela ilida yakhe ngumnangagwa iwathathe lawo mazwi biza uchamisa kulungisisa ilizwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla se-MDC ubexoxa endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Wake waba ngumsekeli kamkhokheli kahulumende u-Deputy Prime Minister umnumzana Arthur Mtambara selobe ugwalo lwakhe lwesibili olulesihloko esithi The Path to Power in Search of the Elusive Zimbabwean Dream kubika ubathabile masuku.
Ugwalo lolu lwamukelwe nguZulu ngendlela ezehlukeneyo, iningi lincoma umsebenzi wakhe wokuzama ukulondoloza imbali yakhe kanye lelizwe leZimbabwe. Lolu gwalo ngolwesibili phakathi kwezintathu athi ufuna ukuzilova. Olwesithathu uthi uzalukhipha ngomnyaka ozayo, olwakuqala ulethule emnyakeni odluleyo. Ugwalo lolu lulandisa kakhulu ngabakhokheli belizwe abathi owayengumongameli uRobert Mugabe lomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Luthinta njalo umuyi owayengumkhokheli webutho lesizwe umnumzana Solomon Mujuru. Ngalokhu uZulu usole kakhulu indlela umlobi akhetha ngayo ukuloba ngabanye abakhokheli echiya abanye. Kukanti abakhokheli abanjengomuyi umnumzana Joshua Nkomo owayekhokhela ibandla lezaphu kanye lomongameli we-People's Rainbow Coalition unkosikazi Joyce Mujuru balendima ebalulekileyo abayidlalayo embalini yelizwe kodwa abakho kulolu gwalo. Umnumzana Ambrose Sibindi obebuye emcimbini wokuphawulwa kwalolu gwalo uluncomile ethi njalo ukhuthaze abantu ikakhulu emhlubuleni weMandebeleni ukuthi babhale imbali yabo ukuze ilondwe njalo kube lolwazi oluqondileyo ngembali yabantu abakulumhlubulo.
Ngibona ngathi bukuleli kimi liqathe kakhulu ngoba ubalansile izinto zonke ukuthi impilo empilweni ayisiyo ukufunda kuphela, impilo ayisiyo ukuthi ube lomkakho lemuyi yakho kuphela kodwa lusendo lonke le-community. So ngokunjalo ngibona ngathi hayi kimi libhuke lihle esifundisi nje kodwa isifunde ngisifundileyo ukuthi asifundeni lathi njengabantu abamnyama ukuthi ke sifunde ukuthi lathi ke sibhale imbali yethu ikakhulu thina abangabi emathebelelendi.
Lolu gwalo luqukethe njalo lembali yesikhathi uMtambara esuka kwelemelika ephenduka kuzwekazi le-Afrika laseZimbabwe kuze kuyefika isikhathi esiba ngomunye wabakhokheli ngesikhathi sikahulumende womanyano. Umlovi ulandisa kabanzi ngendlela iphupho lokufumana iZimbabwe ekhululekileyo.
Siyabonga Ntombi bathabile masuku. Isikhathi izihlobo esithandekayo sesidliwe ngumangoyi kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende weMelika namhla uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi elahle icala eletheswa isiphathamandla seMDC umnumzana Tendai Biti njalo achiyane lokuhlukuluza zonke isiphathamandla zaleli bandla. Hayike kwanele kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk asihluzeni bomama olivalelisayo muntu ngamile inkomo kololo kwana wa matukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu, teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.